Sokuyisikhathi sendoku VOA indebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Tatele lithuba lokubonga uJonga Khandemiri ngokusinika uhlelo ngolimi lwesishona. Kulamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolesihlanu mhla ka 4 Ncwabakazi 2023 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Lokho esikwenzileyo namhlanje ngithemba elizweni leZimbabwe into eqakathekileyo kakhulu. Ngoba siyazi ukuthi kungeke kube lokhetho olohlonzi. Ngela kuthula yikho ke namhlanje yikho besibize ama political parties atshiyeneyo ukuthi abuye azozinikela ukuthi kukho konke okuzadwenzakale bazafaka ukuthula phambili.
Abomanyano wamabandla ezokholo lwesiKristu oweZimbabwe Heads of Christian Denominations bahlalise phansi inkokeli yamabandla ezombusazwe ukuze ilobelane isivumelwane sokulondoloza ukuthula ekukhankaseleni ukhetho.
Statistics kumile yathi kona ama youth kwenye watch lapha eVictoria Falls specifically ward 9 we are told ukuthi ama youth bakhona vele kanti sabaningi bakhona sebegula imkhuhlane yengqondo le age group between 15 and 24 yibo sebele asebe baningi kakhulu abasenza kunoko ngenxa yani ngenxa ye drug and substance abuse.
Abenhlanganiso ezizimeleyo ezibona ngezentuthuko abezokholo abezempila kahle labomthetho lamhlanje bamanyane kusehlakalo sokufola edolobheni leVictoria Falls emkhankasweni wokuveza inhlupho zokusetshenziswa kwezidakamizwa kulindawo. Kukhethwe induna ezingamashumi amathathu lasithupha edale leNational Council of Chiefs kukhetho oluqhutshwe elizweni lonke izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abomanyano wamabandla ezokholo lwesiKristu oweZimbabwe Heads of Christian Denominations bahlalise phansi inkokeli yamabandla ezombusazwe agoqela iZANU PF leCCC ukuze alobelane isivumelwano sokulondoloza ukuthula befunga ukubana bazakhankasela ukuthola usekelo kukhetho kungela kufuthela na lodlakela. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Bekulabantu abafika amakhulu amahlanu 500 abakade behlabela bedumisa inkosi ngesikhathi kulotshwa isivumelwano sokuba ilizwe liqhube ukhetho lwalonyaka lukamhlaka 23 Ncwabakazi olungela budlwangudlwangu. Umbuthano wanamhlanje wenziwe ngemva kokubulawa kwelinye ilunga le-CCC emzini oweGlenora eHarare izolo uTinashe Chitsunge. Abakholo besithi uchitheke igazi ngenxa yokudinga usekelo. Omunye wabafundisi abaqoqela umsebenzi umnumzana Trevor Masuku uchasisa kabanzi ngabakujongileyo kusehlakalo sanamhlanje.
Lokho esikwenzileyo namhlanje ngithemba elizweni leZimbabwe into eqakathekileyo kakhulu ngoba siyazi ukuthi kungeke kube lokhetho olohlonzi kungela kuthula. Yikho ke namhlanje yikho besibize ama political parties atshiyeneyo ukuthi abuye azozinikela ukuthi kukho konke okuzadwenzakale bazafaka ukuthula phambili.
Amabandla ezombusazwe alobelane isivumelwano lesi ayisikhombisa abalisa iZANU PF, CCC, MDCT, UZA, UANC, ZAPU leNPC efunga ukuba akasoze enze udlakela ngesikhathi ekhankasela ukudinga usekelo lokuvotelwa kukhetho. Ekhuluma kulomhlangano umsekeli kanobhala wezokhetho ku-CCC unkosikazi Ellen Shiriedenga uthi njengebandla abakhathazekile ngezehlakalo zodlakela ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho elizweni.
Ukuthi kube lokuthula elizweni njalo ngesikhathi sama-elections. kodwa nje sisayinile njengebandla kodwa kulokunye sikhalaza ngakho njoba sikhuluma kunje sokhathesi sikulesi dumbu omunye wethu obulewe ngabantu bezana uPF izolo ende ngezinye izinto eziyingqakela nxa sikhangela udaba lolu olokuthula oloku eLPS siyebo sisayinile kodwa kakulungisiswe lokhuyani nxa kuthiwa kumuntu wonke kasayine sibone nebandla lezanu PF lisayinile lamanye amabandla asayinile kodwa okumqoka yikuthi bazalandela yini na izinqumo lezi ezikhona kupeace play
ilunga lezanu PF elikade likulumbuthano omnumzana Fortune Chasi engummeli wemazwe we-South edayele ephalamende uthe ibandla lakhe liyaqakathekisa ukuthula esithi kulusizi ukuthi sokubulewe ilunga le-CCC ngesihluku esinje
njengomhlangano vele ukuthula siyakuqakathekisa kakhulu ngoba khona vele nxa sithi khona sile-election sitsho ukuthi umuntu kumele akhululeke ukuthi abe ngumuntu oqambayo umuntu amfunayo kunjalo ke siyacela kakhulu ebantwini bonke bangabe ngabe ezanu PF bangabe ngabe TCC MTC ombe any political party siyacela ukuthi kuma elections laba kube lokuthula
omunye njalo kade sembuthanweni munye unkosikazi Sekai Holland owaba ngumphathi ntambo wezokuthula uthe ujabule kakhulu ngesehlakalo lesi
ngifuna ukubonga labo bonke ababuyile ngoba abaningi banxusiwe kababuyaka kodwa ke kuqhakathekile ukuthi ilizwi likankomo uvice president ulanda lokhu silandela inyawo zakhe ezokuthi sikhangelane lokuthula ngesikhathi sokhetho uzulu ngalandele khonoko
abanye abakade besembuthaneni lo bagoqela abasekeli bamabandla amapholisa ingatsha zikahulumende labameli bezigodlo zamazwe aphandle afana le-USA, EU, Canada, Australia lamanye abaningi abakade bekulumbuthano baveze ithemba lokuba amabandla ezombusazwe azalandela izinqumo zokulondoloza ukuthula kuphunguke izihlakalo zodlakela elizweni ngaphambilini kokhetho langemuva kwalo ngimele i-27 ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu.
Umphathi ntambo obona ngendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe uthi amapholisa asebophe abasolwa abalishumi lambili 12 phezu kokubulawa komsekeli webandla eliphikisayo ele-CCC uthi Nashezi Tsunge yena ogongodwe ngabantu abacatshangelwa ukubana ngabasekeli bezanu PF emzini weGlenora eHarare izolo wafa. Umnumzana Kazembe utshele intatheli zindaba eHarare namhlanje ukubana uselaye amapholisa ukubana abophe bonke abalokwenza lokubulawa kukaChitsunge kungakhathalekile lokuthi ngabaliphi ibandla. UChitsunge uhlaselwe ngabantu ababikwa bengabezanu PF izolo ngesikhathi esiya emhlanganweni webandla lakhe labanye bakhe ukukhankasela ukhetho. Isikolo someli weMelika eZimbabwe laso sethule umbiko namhla sisola udlakela osoludlondlobala elizweni phambilini kokhetho. Untungamile Nkomo weStudio 7 uxoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube ngalolu daba.
Lolu dlakela yilokho kade abantu bekwesabela ukuthi kuza kwenzeka ngokuba izinto esesazijwayela ukuthi ziyenzeka njalo nje nxa kulokhetho lapho kubulewa khona kwethuselwe kuvalelwe ejele labo abamaqembu aphikisayo ukuze bangakhankasi ngendlela ekhululekileyo ukuze bangavoti ngendlela ekhululekileyo. Ukhetho lokhetho kusuka ngo-1980 lulokwethusela phakathi lulodlakela phakathi abantu kabakaze balithole ithuba lokuvota bekhululekile. Kuyinto ke embi kakhulu engahambisani lesisekelo sombuso lemithetho yelizwe lemithetho yomhlaba eza kwenza ukuthi lolu khetho luthi lusiyaphuma umthumela wakhona kube lompikiswano ngalo ukuthi kakuhambanga kahle ngakho ke lokho kuphuma okhethweni kakuvezi intando yabantu beZimbabwe. Bekusatshelwa lokho ukuthi kuza kwenzakala. Kodwa ke besikubona lapha lalaphana sakubona ngama by-election. Khathesi sikubone ngendlela edolobheni phakathi kulama TV la yonke into kwabalula ukuthi kutholakale kubonakale ukuthi kuhambe njani.
Umphathi ntambo wendaba zasekhaya uKazembe Kazembe uthi amapolisa asaphenya futhi aza kutsho engaqeda ukuthi lolu ludaba oluphathelane lezombusazwe yini. Ungathini ngalokho?
Kusegcikeni konke akudingi ukuthi kudingisiswe ukuthi udlamelo oluphathelene lezepolitiki obuleweyo ubulekele ipolitiki yakhe ube ngumuntu okhankasayo ekhankasela iqembu lakhe ngokuthula. Wakufela khona lokho ngoba labo bengafuni ukuthi akhankase ekhululekile. Ngakho ke akulanto edingakalayo phezu kwalokho ngaphandle kokuthi kubotshwe abantu bajeziswe ngendlela enkulu kakhulu. Ukuthi kube lo mbuzo othi kambe kuphathelene nepolitiki kumbe akuphathelene nepolitiki akudingakali konke lokho okusegcekeni. Kubonwa la ngumntwana omncane ukuthi hayi oweqembu eliphikiswayo ubulewe ebulawelwa ukuthi ubekhankasa ekhankasela iqembu lakhe njengalokho kulokhethwe elizweni lonyaka kuyona linyaka.
Singathi lolu luzaba lukhetho olukhululekileyo yini nxa sikhangela uDlakela osolukhona?
Ukhetho vele asoze lube lukhetho olukhululekileyo, hayi ngoba mhlambe kubulewe umnumzana obuleweyo, kodwa ngoba zinengi izinto impawu ezenza ukuthi kucace ukuthi ukhetho alukhululekanga. Ukukhululeka kokhetho ayisikho ukuthi kungabi khona otshaywayo lobulawayo, kuyizinto ezinengi, ukusebenza komthetho, ukukhululeka kwabantu ukuthi bakhankase bengethuselwanga, ukukhululeka kwamaqembu aphikisayo ukuthi akhankase engavinjelwanga ngamapholisa, konke ukusebenza komthetho ngendlela efaneleyo, ukuma ukuzimela kwemthethwandaba, ukusebenza kwezemisakazo ukuthi kambe laba baphikisayo bakhona yini emisakazweni kahulumende, lazo zonke leziya zinto. Nxa ukuhlanganisa konke khona lokho kuyacaca ukuthi ukhetho lolu njengalolu khetho oludlulele lalo liyana lalo liyana asoze lube ngolukhululekileyo. Kodwa yonke into imiswe yahambisana leqembu elibusayo. Lokho kusegcekeni, ungabukela i-television uzakubona, ungalalela i-radio uzakubona konke khona lokho. Ngakho ke hayi ukhetho asoze lube ngolukhululekileyo, kungakhathalekile ukuthi kubule umuntu kumba kubulawa ngamuntu.
Lo ke ngumnumzana Efihlela Ncube ohlaziya ezombusazwe exoxa lapho lo Ntungamile Nkomo owe Studio 7. Abenhlanganiso ezizimeleyo ezibona ngezentuthuko, abezokholo, abezempila kahle labomthetho lamhlanje bamanyane kusehlakalo sokufola edolobheni eVictoria Falls emkankasweni wokuveza inhlupho zokusetshenziswa kwezidakamizwa kulindawo ikakhulu ngabasakhulayo. Beveza ukubana lokhu sekuyimvama njalo kuphazamisa kakhulu impilo kaZulu. Unokuthi abadlamini osipha lolu daba.
Ekufoleni lokhu bengena ezitaladeni bekhankasa, baveze ukudana ngezinga abadala lentsha asebethatha ngayo izidakamizwa lotshwala besithi limpi kumele kumelwane layo kuqalela ezimulini. Osakhulayo umnumzana Eugene Sibanda obengumunye wabakade bekumkhankaso wokufola kulandela ukuphunyuka kwakhe emjibileni wezidakamizwa uthi adlula kikho kakufiseli loba ngubani. USibanda wayesele minyaka emihlanu ekwenza lokhu ehlala emabholokweni wele South Africa njalo esidla okulahliweyo esithi wazithola sekwenza lokhu kulandela ukulahlwa kwakhe nguyise.
I was smoking nyaupe, cocaine, Christo, Daha, every type of drugs, and we were smoking those drugs through food, drinking, injection each other, doing a lot of things, sneezing, whatever, taking all those drugs, and they affected me.
Ngangibhema nyaope, i-cocaine, crystal, daha, ngifaka ekudleni, ngizihlaba okunye ngihotsha amakhala. Kodwa kwangiphambanisa kakhulu ngoba ngaswela yona intombi, phinde ngalahlekelwa imuli yami yonke. Kubi ke lokhu njalo yibula ukucabanga ukuthi ziyimpendulo kunhlupho zethu.
Unkosikazi Sergeant Chipofeya obemele amapholisa uthi phezu kwenyawo be inengi selibilisa okudliwayo leminye imigcozo ukwenza izidakamizwa lezi. Uthi mihla lamalanga babikelwa ngohlupho njalo inengi selidlwe ngula.
Kukuhlungu kakhulu nxa sikhangela abantwana bethu banga engage kuma drugs, sebe engage futhi sexual abuse, futhi sebe abuse na sexual konapho. So ingozi yakona sebe ngenela futhi abantwana abancane belala lapho. So liyabona ukuthi lapha sokunzima, sokumele ukuthi sonke nini sibambane njengelizwe, njengecommunity, ukuthi sibone ukuthi singaqeda njani umkhuhlane lo we-drug abuse, because amanye ama-drugs akhona alungiswa ezindlini konapho.
Umnumzana Isaac Dube owenhlanganiso e-Reach Out uya kusekela lokhu.
Statistics iphumile yathi khona ama-youth kwenye iwadi lapha e-Victoria Falls, specifically ward 9, uyathola ukuthi ama-youth bakhona vele kathi sabaningi bakhona sebegula imikhuhlane yengqondo leyo, i-age group between 15 and 24, yibo sebele asebebaningi kakhulu abasenza khonokho. Ngenxa yani? Ngenxa yama-drug and substance abuse. That's i-statistics esikhona. Then amapolisa ababuye besithi khona thina lapha we are receiving also ama-cases, increased cases of domestic violence, ama-gender-based violence, even ama-youth bayabulalana besenzayo.
Umnumzana Meshack Ngulube obemele inhlanganiso ekumsebenzi wokunakekelwa kwabantwana eMhambi Children's Foundation uthi abazali labo balomlandu ekulisaneni lalolu dubo.
So ngalokho ke ama-drugs, indaba yama-drugs leyo kumele ikhangelwe from i-root problem yakhona abazali. Abanye abantwana bakho nxa kungani uyadingisisa kuthi uthole ukuthi abalanihlala kahle phakathi abazalini, ba-ignore phakathi abazali. Nxa umzali lo ubaba lo mama bahlali bonke, kumbe ubaba lo mama bahlala besilwa, kuyenza umntwana besengasethola i-attention, besecabanga ukuthi ngothi ngizilibazise lami ngizenzela ongifunayo, ebesetholakala senza ama-drugs. Unfortunately sebambelela kuma-drugs, seba-addicted, kusiba nzima ukuthi echiyane lakho lokho bese kudiliza impilo yakhe.
Obemele ezokholo unkosikazi Travina Chishoni ongu life coach enhlanganisweni ye Arise and Shine uthi inani labadinga ukwelatshwa esibhedlela sabo liyaliqansa, ethi inengi lababhekane lalolu dubo yintsha eleminyaka eqalela kutshumi lane kusiya phezulu. Uthi ngasigaba sinye kuleli dolobho abangamatshumi ayisikhombisa ekhulwini, 70% babhema ukubalela imbanje njalo lesikolo kumbe emsebenzini kabasayi. Inkulumo yakhe isekelwa luphenyo olwe World Health Organization olwaveza ukuba intsha enengi kwele Zimbabwe ibhudla utshwala, ibhema njalo ithengisa izidakamizwa. Ngalokhu kumkhankaso lokuvunyelwene ukuqhubeka kuxoxiswana lomunisipala walindawo ukuthi aphume lamacebo okuxoxa ukwakhiwa kwendawo zokufundisa laba bantu, ikakhulu abasakhulayo, imisebenzi yezandla kanye lokuzithokozisa ngezenguqu ukuze baphume kule inkinga. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls nokuthaba Dlamini.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ukhethwe induna ezingamashumi amathathu lasithupha edalele National Council of Chiefs kukhetho oluqhutshwe izolo elizweni lonke. Ikomishini ebona ngezokhetho yeZimbabwe Elections Commission ithi lolu khetho luhambe kakuhle elizweni lonke jikelele. Ezansi yemandebeleni induna ezisakhulayo uBidi Unqaba Ndiweni weMatopo Kezi, lenduna uStawutse uDavid Mbetsi owaseBite Bridge abaleminyaka yokuzalwa engamashumi amathathu 30 ngabanye balabo abakhethiweyo izolo. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukhetho lwayizolo lwedalela National Council of Chiefs lwamkele ngenjabulo olubone kukhethwa induna ezinhlanu ngesabelo sinye seManicaland, Maswingo Midlands, kanele Matabeleland North, kutezabelwenze Matabeleland South, Mashonaland Central, West kanye leMashonaland East kukhethwe abane ngesabelo sinye. Umongameli weNational Chiefs Council uNduna uFortune Charumira ngomunye walabo abakhethwe emasingo. Ezansi emaNdebeleni iNduna uMphini uJabulani Ndiwene obulilima yena oleminyaka yokuzalwa engamatshumi amathathu lambili kanye leNduna uNdube uNonhlanhla Sibanda wensiza oleminyaka yokuzalwa engamatshumi amathathu lasishiyagalombili bakhethwe ndawonye leNduna uSitawutse loBidi. INduna uMathema uKhulumani Mathema weStezi obephatheke kulolu khetho uthi luqhutshwe kakuhle.
Ukhetho luhambe kuhle kakhulu olweMatabeleland South, bawinile ama-candidates kodwa engikunanzelele ngibone ungani sowugcwele kubuye abatsha kakhulu ama-chiefs amatsha. Engithemba ukuthi ngobutsha babo bazasebenzisa amandla abo ba-achieve lokhu okufanele baku-achieve okukhangelelwe from the members of National Chiefs Council.
INduna uMbiko Masuku ematshetsheni wabekudalela Chiefs Council ukuvotwa izolo uthi abakhethiweyo laba kuzamele bazinikele emsebenzini asebengene kiwo.
Khangela ukuthi bazinikele emsebenzini abahlangana lawo ngaphandle kwakho konke ukuthi usebenze kuhle ukuthi ubuzinikele emsebenzini owenzayo. Sikhangela ukuthi bazazinikela bawenze ngokuthembeka bawenze ngenhliziyo zabo zonke lo msebenzi osuthe wabahlangana lawo.
Lamazo asekele induna uMarupi uOrheng Nare weSlonga.
Abantu sibakhethile njengoba kuyikhona siqalisa ukubakhetha but hayi bona ngendlela esibakhangele ngayo bazasisebenzela ngendlela eqondileyo ngoba kule singathi siyamsola ukuthi engadonisele emuva kumbe njani.
Induna uMayenga uNgwenya Amafuyane uMatobo uthi ukhetho lwabo luqhutshwe ngokuthula njalo ufisa uZulu aziphathe ngendlela izinduna eziziphethe ngayo lapho ziqhuba ukhetho.
Amakhosi abencintisana abehleka onke ebambana izandla kungathi ngabantwana bomuntu kodwa bencintisana. Lalabo abaphumileyo bayasihlekela bathabela laba asebengenile ku-Chiefs Council. Yiwumfanekiso engicabanga ukuthi nga uZulu uyawubona uqakathekile ukuthi abantu sibanxuse babe khona abanye bezebona ukuthi kuhamba njani.
Ezinye induna ebezikudalele Chiefs Council kungakaqhutshwa ukhetho lwayizolo zibalisa induna uMasendu uGwebu loSiphasa. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngingu-Albert Ncube.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Owanqotshwa esikhundleni sokuba ngumongameli welemelika kukhetho olwedluleyo uMnumzana Donald Trump walandule amacala wonke awetheswayo emthethwandaba waseWashington DC izolo. UTrump wetheswa amacala amane ukuzama ukubamba ngamandla idale lephalamende ukubana liguqule impumela yokhetho lukamnyaka ka-2020 ukuze aqhubeke esesikhundleni okungekho emthethweni okweminye iminyaka emine. Kodwa khona kwakusobala ukubana wayenqotshiwe uMongameli Joe Biden. Obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba, uSecretary of State Antony Blinken uthi ilizwe lakhe lokhu lingakatholi impendulo evela kuhulumende wele China ngemva kokunxusa omunye wakhe walelo lizwe uMnumzana Wang Yi eWashington DC. Wang uthethe lesi sikhundla esitshiwe nguKim Gang owaphongxotshwa umsebenzi kungela ngcazelo inyanga edluleyo. Kwabasanda kusixhuma singumsakazo weStudio 7 eye Voice of America esisakaza sise Washington DC.
It was a Friday, my darling.
Kuli viki uhlelo Woza Friday silomculi osakhulayo uMncedisi Ncube ozibiza ngegama lakhe lokucula elithi MJ Sings. Yena ke ucula umdumo weAfropop ekobulawayo. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
I should have known. Alu good born, wasting my time. See too young tanda. One guns a slim man and bell. One guns a slim man and bell. wathi angekho ofana nam namhlusu sitha sakwazi kuba nam ayi ndiyakuvuma ngempela.
Umncedisi uthi ungena kwezomculo okuzothokozisa uZulu. Yekela sizwe imbali yakhe ngamafitshane.
Isikolo ngiqale ngiqala ukufunda eLos K Primary. So ngikhulele eThorn Group. Okulilo kusho okuncane nje phakathi kwengubo yenja nasemagogoma. So ngikhulele Khoneni khonapha ufunda eLos K Primary. Ngabe sengiyafunda eMzilikazi High School. Then ngabe sengiyaqeda sengisethawuni eTech College lapho. Ikufunda wami emfundo khona.
Bo igama lakho lokuculela ethi MJ Sings labuya njani njalo ukukhona yini abaculi abakwenza wafuna uba ngumculi?
UM umelela umncedisi, uJ abesemelela uJeremiah, then uSings waphonga uThutsha ngemistake ngi-audition ekulayo theater. Mabe mpiza watu wa sifunu MJ wa shawi la ayo chachi wa jivati u MJ Sings. Music pe uyi ndewe ngitanda vile nsasi mwane like ingome vengi zlalila. You know abo Love Mama Chaivana, abo Ringo, abo Yuma Segel, abo Boys to Men. Chenre nga suga nga itanda abo Afro Pop, Afro Soul. Ezilama live instrument kakulu. Gizo benza go.
UMJ Sings wasebenza nomuyi uCalvin, wasebenza noMatthew Kubrick, wafika idlade lakhe elitsha leTop 3 lona lisenziwa ngubeki Ncube. Leli dlade liphawulelwa uZulu ngeviki ezayo.
Mhlaka 12 August siyalontsha i-album Lulela Umuzi and sithanda ukulinxusa lonke mthwakazi nonke nibe nizosixhasa nizosisapota. Ngoba idlaladi leli lokuqala and idlaladi nathi esinethemba lokuthi izathinta abantu abaningi. $5 general, 10 emnyango, 20 VIP, 50 VIP. Sinxusa nonke uyanizojabula nathi kube mnandi njalo.
MJ Sings usutholakala nxa ufuna mlaleli
all digital platforms yiwo abo Spotify, abo YouTube, abo Deezer. So ungakhiphonti MJ Sings khonapho uklikha nje zikhe ziphume zonke. Then kuma-social media ungangilandela ku-Facebook MJ Sings, ku-Instagram the Twitter series on X these days. Then go YouTube and ngalandela ke subscriber MJ Sings nako. Awusiyabonga, siyabonga kakhulu.
Litshaka elisakhulayo MJ Sings obesiculela umdumo wakhe we-Afropop uhlelo waza Hoza Friday. Balazonto yenhlekini lonke igama lomuyezi weJesus Band.
Mbali ukholisile umculo kaMncedisi Ncube owaziwa njalo ngegama lokucula elithi MJ Sings, umculo ozothileyo owe Afropop. Lingakhohlwa ke ubana ku-Live Talk lamhlanje sikhangela ukulotshwa kwesivumelwano sokuthembisa kwamabandla ezombusazwe ukukhankasa ukuthula kulungiselelwa ukhetho oluqhutshwa kuyona le inyanga kaNcwabakazi mhla ka-23. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lo lamhlanje olivalelisayo uKhatsedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.